tisendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechananjani mthwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 13 kuNcwabakazi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
My government is aware that our defense forces, our defense force is equally affected by the economic difficulties faced by the general citizenry.
Uhulumende wami uyazi ukuthi abekubutho babhekane lenduku kwezomnotho njengaye wonke umuntu elizweni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa unxume umsebenzi webutho ekhuluma embuthanweni wokunanza ilanga le Defense Forces Day.
Isisekelo selizwe section 59 uyavumela abantwana baseZimbabwe ukuthi batshengisele ukuthi into akazimanga kuhle. Ngoba esikhathini eziningi nxa abantu bekhuluma ukuthi sebesidla imbuya ngoluthi, uhulumende kandisanga ukulalela.
Ibandla le-MDC lithi uhlelo lwalo lokutshengisela luzaqhubeka njengokuhlelwa kwalo ngolwesihlanu lanxa abezanu PF besithi igalumelanga luvunyelwe. Izizalwane zakwamanye amazwe ezibotshwe ngeviki edluleyo kwele South Africa zimiswe phambi komthethwandaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla unxume umsebenzi webutho leZimbabwe esithi lilondoloza ukuthula ngesikhathi ilizwe libhekane lobunzima kwezenotho. Uphinde wacela uZulu ukuthi angaphatheki kudlakela lokuphazamisa ukuthula elizweni. Amazwi kaMnangagwa aza ngesikhathi abe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa beqoqa ukutshengisela ngolwesihlanu. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umongameli Emmerson Mnangagwa obekhatshwe ngumkakhe unkosikazi Auxillia Mnangagwa wamukelwe ngenhlonipho enkulu lapho engena enkundleni yeNational Sports Stadium emkhosini wokunanza usuku lwababutho olwe-Defence Forces lonyaka olwenanzwa phansi kwendikimba ethi the ZDF Guaranteeing Peace and Security for Development. Esethula umbiko wakhe uMnangagwa uthe uhulumende wakhe uzimisele ukulondoloza inhlalakahle yababutho ngoba bengabantu abazinikeleyo uqhuba umsebenzi wabo ngoba isimo kwezomnotho singesihle lakibo.
My government is aware that our defense force is equally affected by the economic difficulties faced by the general citizenry.
Uhulumende wami uyazi ukuthi abekubutho babhekane lenduku kwezomnotho njengaye wonke umuntu elizweni. Imizamo yokulungisisa lokho isikubanga esiphezulu ukubuyisela njalo indlela yokuholisa abakubutho. Sizotshutshisa njalo ukwakhiwa kwezindlu zokuthi abakubutho bahlalekizwe.
Okhokhela iqula labameli bakwamanye amazwe eZimbabwe engumeli wele Democratic Republic of Congo uambasada Mwana Wampanga Mwanananga ugcizelele ngokuqakatheka kokulondoloza ukuthula elizweni.
You may think that things are tough, but you should stay the course.
Lingacabanga ukuthi into zinzima kodwa kumele liqhubeke limanyene libe lombono omunye.
Njengenhlala yenza ibingekho inkokheli ye-MDC lamanye amabandla aphikisayo kulomkhosi okuchazwe ngumsekeli kamphathintambo wababukutho umnumzana Victor Matemadanda ukuba yikwehluleka kunanza imisebenzi yalaba bantu abanye babo bengabalwa impi yenkululeko.
Bona bale freedom eyokufoma amapati lokunye konke ngendaba yokuthi ilizwe lakhululwa and kukibo ukuthi babone nabo babe le contribution kulanga elinjenga ilanga la namu. Kodwa nxa bengafuni kuyabe ungumbono wabo.
Umnandagwa utshele abekade besemkhosini walamhla ukuba owalonyaka wahlukile ngoba ulezehlakalo ezimbili ebeziqakathekile ezivalisa ukunikezwa kwemihlobo yamafulegi alembala etshiyeneyo kungatsha ezintathu zabohlangothi lwababubutho abalwa ngendizamtshina olwe-Air Force kanye lokunikezwa kwesicoco kwamalunga ababubutho aliyi-10 abaphathisa emsebenzini wokuhlenga nokusiza abehlelwa ingozi yezulu nesikhukhula esalethwa ngucyclone Idai ethi manimani ekuqaliseni komnyaka. Kuvezwe njalo imihlobo eyehlukeneyo yendizamtshina ezisetshenziswa ngabeviyo lebutho lasemoyeni ele-Air Force. Lo mkhosi ugqitshwe ngomdlalo wenguqu phakathi kwamalunga kubutho leZimbabwe lawakubutho laseLesotho abethekelele eZimbabwe. UZulu ubelibaziswa ngendlela ezehlukeneyo okubalisa abakubutho abekade besehla kundizamtshina ngamaparachute bengena enkundleni abekade befola ngendlela encomekayo. Abezomculo okubalisa u-Alec Macheso leqembu lakhe le-orchestra Mbelikwazo labanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimuMavis Gama.
Ilanga le-Defence Forces Day leli linanzwe emadolobheni atshiyeneyo agoqela elakoBulawayo lapho umphathintambo obona ngokwenzakala kuleli dolobho unkosikazi Judith Ncube abale khona umbiko kamongameli Mnangagwa. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium koBulawayo uZulu ehlonipha imisebenzi yabezomvikela. Esethula umbiko wokunanza leli langa, umphathintambo wakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube ubonye ukuthula okukhona elizweni kanye lemisebenzi eyenziwa ngabebutho eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Lilanga eliqakathekileyo kwenza abantu baqedisise ukuthi vele imisebenzi yebutho yiyiphi layiphi, ngoba izikhathi eziningi abantu sikasithathe sithi thina umsebenzi webutho ngawokuthi nje bephongudifendi ilizwe beme khonapho, kanti kukhona okuningi abakwenzayo nge-community development.
Ilunga ledale le-Central Committee ye-ZANU-PF unkosikazi Molly Mpofu uthe abantu kumele bahloniphe abebutho njalo bengaqanjelwa amanga kumbe ukusetshenziswa kumikhuba yenkohlakalo.
Ilanga eliqakathekileyo elibenze bake batshone bekholisa behlangane labantu ababavikelayo.
Owaphatheka ekubumbeni ibutho lakuqala eZimbabwe u-retired Colonel Chinga Dube uthi leli langa liqakathekile ngoba kunazwa ibutho elasungulwa ngo-1980 ngesikhathi sokuthola uzibuse.
Ilanga elikhulu emasotsheni wonke i-Defence Forces zeZimbabwe elihlanganisa amasotsha wonke batshenise ubungcitshi babo bekhumbula njalo ukufonywa kweZimbabwe Defence Forces ngo-1980 ukuphela kwempi iZimbabwe Defence Forces eyahlanganisa amabutho amathathu iZandla leZipra leRhodesian Forces.
Abanye abaze emkhosini lo baphe inhlonipho enkulu kubutho leZimbabwe bethi liphethe kahle umsebenzi. Omunye wabo ngumnumzana Absalom Sikhosana isakhamuzi sakoBulawayo.
Kulapha esihlonipha khona ukuba khona kwamajaha lezintombi ezisinika ukuthula elizweni, ezenza silale ubuthongo behle ngoba sazi ukuthi sivikelekile. Lanxa kukhona khathesi abanye abafuna ukusidalela ukungahlaliseki elizweni lakithi, siyethemba ukuthi ngobukhona babo bazasiphathisa ilizwe lethu liqhubeke lilokuthula sihlanganisa amakhanda sisebenzele ukuthuthukisa ilizwe lakithi njengemuli yeZimbabwe.
Owake waba isiphathamandla sebutho uRetired Colonel Thomas Ngwenya owangena kubutho evela empini yenkululeko laye ubuke okwenziwa ngabebutho.
Thina njengabantu bokuqala bokulwela inkululeko lokuqala ama-officers eze-10A siyalemukela ilanga leli.
Osakhulayo ofunda eNjube High School uSithabile Nkomo uthi baze ukuzobonisa abebutho ukuthi baqakatheke kangakanani ezweni.
Ilanga leli ngelokuzo-ona amasosha ethu kahle kahle sizolicelebrate labo, sizobatshengisa ukuba baqakatheke kangakanani elizweni lethu leZimbabwe. Ngabantu abayenza kube le order elizweni. Amabutho asobantu kumele sibayisabe kahle kahle ngoba ngabantu abafana lathi, kumele sisebenzisane labo.
Imuli zabakubutho yizo ezize ngobunenge enkundleni eye White City Stadium ukuzathakazelela ilanga eleZimbabwe Defence Forces Day labasakhulayo abanenyi. Umabhalane we-council yakobulawayo umnumzana Christopher Dube laye ubekhona eWhite City Stadium njalo uhulumende ubonye kakhulu i-council yedolobho lakobulawayo ngokulondoloza indawo ebekwa amaqhawe esabelo eyebulawayo Nkulumane Heroes Acre ihlanzekile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Mnangagwa uphinde wancoma ibutho leZimbabwe ngokuphathisa ukulondoloza ukuthula emazweni abalisa ele-Ethiopia, Lesotho, Somalia, South Sudan kanye lakumanyano we-United Nations. Uthe ibutho liyaphathisa njalo kunhlelo zokwakha eChimanimani leChipinge kulandela izulu lesikhukhula uCyclone Idai elabhidliza izakhiwo kulezindawo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Max Mkandla, ingcwethi kwezombusazwe njalo owayekubutho leZimbabwe kanye lakuviyo leZipra.
Lokho kwe-cyclone lokho anti kukhulunywa ngomhlubulo kumbe nge-province yawelwa ingozi, njalo kwathatha isikhathi eside khonakhana ngenxa yesimo sasikhona ukuthi bezibe ifinyelele khona laphana. Kwaphela-ke izulu leli bangena-ke baba noncedo lapho abakwanisa khona. Kodwa-ke okuhlukuluza abantu ngama-crise lawa alokhu ekhwela esiya phezulu ipetroli, ukukhwela kwayo abantu behlule kufinyelela endaweni lapho ezilombuthano khona ukuthi bekhona kulelo langa, abasaliqakathekisi lalelo langa ngenhlupho ezikhona. Ivaseline yokugcoba sile ukuthi egeze egcobe amafutha ehambe ebukeka lapha besiya khona sokuyi-$25. Khona lokhuyana kwenza ukuthi umuntu ezihlalele ngekhaya isepe ukuthi khona ithole ukuthi egeze isibiza kuma-$18 yokuhlikihlela yona liyana. Le impuphu yona hayi ngaphezulu isikile ikhuphukile, so abantu bathwele gadalala ngalokho.
Ngezinye indlela ngabe kulungiswa umnotho welizwe kuqala kumbe kungayenziwa imicimbi enjengali?
Umnotho welizwe kawulungiswe ukwenzela ukuthi abantu nxa kuthiwa khona kule micimbi enjengayona leyo behambe ngobuningi babo, ngobana phela benalokho ukuthi nxa sebesuka khona ngale besiye ezindlini bala lapha abazafika beqaleli khona le muli zabo.
Siyabona njalo le bandla le-MDC liqoqa ukutshengisela esikhathini esedluleyo kube lokudutshulwa kwabantu ngabacatshangela ukuthi libutho, kambe ukuthi kathesi kungenzakalani?
Njengoba umonhlanti wayekhona lapha amboni isehlakalo lesena singenzakala kuphela nje isisu kasiphakelwa. Kuningi ama-infiltrators angangena laphana bedubula wona amapolisa bedubula amasosha. Kuzathiwani khona lapha nxa sokuyi-return fire? Kuyenzakala khona lekhani ukuthi kube nabantu abangazelanga ngaphandle kwelizwe kumbe izigangi nje, njengoba kube nama-armed robbers ababethwele izikhali bebajule khonaphane bedubule amasotha ukuzothiwa khona amasotha amabili afile, anti kuzaba ne-return fire. Yanizabambanisa konke le abantu abangelacala abazephakathi komthishimbo wona lo. I-stay away ingcono umuntu azihlalela ngekhaya. Lokho kokubuthana lokhu sesilahlekelwe kakhulu ngabantu abade bazaba zinkokheli zakusasa. Hayi, mina kangikukhuthazi lokhuyana. idemo le izakuba le answer bani asithi idemo le beyikhangele beyibukele bekele ukuba phendula kuzathiwani ekuqineni babuyela abantu ezindlini bangabuyela abantu ezindlini kuyini okuyabe kuza kuya kusasa.
Lo ngumnumzana Max Mkandla, ingcwethi kwezombusazwe, njalo wayekubutho lesizwe kanye lakuviyo lezipra. Ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Ibandla leMDC lithi uhlelo lwalo lokutshengisela esitaladeni zeHarare luzaqhubeka njengokuhlelwa kwalo ngolwesihlanu lanxa abezanu-PF besithi amapholisa kamelanga aluvumele. Amalunga ezanu-PF agoqela umsekeli kamphathintambo wezomvikela umnumzana Victor Matemadanda bathi iMDC kumele ivinje ngoba ijonge udlakela. Kodwa umgcinisihlalo weMDC unkosazana Thabita Khumalo uthi bazatshengisela ngokuthula njalo uthi bayaqhubeka ngohlelo lwabo.
Lokho kukhulunywa nguMathemadanda kuyadanisa ngoba isisekelo selizwe u-Section 59 uyavumela abantwana baseZimbabwe ukuthi batshengisele ukuthi into akazimanga kuhle. Ngoba esikhathini eziningi nxa abantu bekhuluma ukuthi sebesidla imbuya ngoluthi, uhulumende kandisanga ukulalela. Kodwa uZulu angatshengisela kuba lobubelo ngoba uhulumende uyabe sebona ukuthi uZulu uyakhala njalo kumele alale nje njalo izifiso zabo zilungiswe. So uMathemadanda bazama ukwethusela uZulu waseZimbabwe ngokuthi bona bakhomba ngowaphakathi. Iningi likaZulu alikhombe ngowaphakathi, so kuqakathekile ukuthi siyetshengisele.
Bathi injongo yenu emqoka lapha ikubangela ingxabangxoza lokudala udlakela elizweni, yebo kunjalo?
Kasikaze njengebandla leMDC sike sidange udlakela uma sitshengisela. Ungakhangela izulu lapho kade sitshengisela khona umonakalo uvela kuzani uPF lapha abasebetshela amasotsha njengango-1st of August lapho kuzokuthi amasotsha adubula abantu. Kasikaze sike sidilise izinto sitshengisela ngokuthula njalo thina esitshengiselayo lapha yikuthi asinamagetsi, asinamanzi, akulamithi ezibhedlela, imijova kayisagadeki, imali kayitholeki, alitholakali emabhenki. Okwakhathesi nje sesukuhlale nje abantwana baseZimbabwe kufa ezitolo ungazongena ufuna ukuyathenga intengo yokudla isiqhansi okumangalisayo. Kodwa imiholo ilokhu imiholo ebesiyihola mnyaka ephelile.
Khona ukutshengisela lokho kuseHarare lakobulawayo kuphela kumbe la kwamanye amadolobho, ungachasisela uZulu?
Amanye amadolobho azatshengisela siqeda ukutshengisela eHarare. Amaprovinsi wonke azatshengisela ukuthi batshengise uhulumende ukuthi hatshi bo sokwanele, asanelise ukuthi siphefumule sesiphelele ezandleni njengeSEP.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumgcinisihlalo weMDC. Sixoxe njalo lelunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule.
Abadala bathi ukubona kanye ukubona kabili. Besitsho ukuthi utshengisela lokhona kwabakhona kwadlulayo wasifundisa ukuthi akusukutshengisela kuphela kule njongo ecathileyo elokuganga phakathi. Elokuganga njengokuthi abantu bagcina sebelahleka, sebesenza into zokuganga, sebetshayiza izinto, betronta, bethatha izimpahla zabantu, besenza yonke into kungasahambeki, sebephambanisa lelungelo loluntu lwabanye abantu abazihambelayo. Sokuludaka nje kungasaqedakali. Ngokunjalo uhulumende umlando wokuvikela abantu. Yikho khona okungena kwenza uhulumende athi kuza kwenzakala lokhwana kwaizolo, abantu besale bengasela zitolo, abantu besale bengasela lokhu, impahla zabo sezigcikeziwe, into zezitshontshiwe. Umumo nalwana yuhulumende awukhangele ukuthi mhlawumbe ungaphindakala into efanayo. Okunye esimele sikukhangele ukuthi nxa kuthiwa i-demonstration akumelanga kube i-demonstration yeparty ethile. Kumele kube i-demonstration yamaZimbabweans besenza ukuthi bethi bona bayakhonona ukuthi izinto kazimanga kuhle. Yes, siyakuzwisisa khonoko ngoba kusisekelo sombuso welizwe kukhona abantu batshengisele balelungelo lokutshengisela ngokuthula. ukutshengisela ngokuthula kukhona esisekelweni sombuzo kusemthethweni lokuthi abantu bakwenze. Kodwa kusuka kumangalise nxa sokusuka into ekuqhutshwa yi-political party ethile.
Kodwa umuntu wonke uvunyelwe ukutshengisela babagawule, kungaba yi-MDC, kungaba yizanu njengoba sesike sabona lani njengebandla litshengisela esitaladeni.
Ngiyavuma kakhulu sibili kakhulu ukuthi umuntu wonke sembuyele esisekelweni sombuso mdungameli. Ngangikhona sibhala isisekelo sombuso lesi sithi sona umuntu ulelungelo lokutshengisela noma ngubani, noma yi-political party ethile noma ngubani. Kodwa the same party naleyi yesiqophi demonstration naleyi yayisenza imihlangano labantu besiyabatshengisa ukuthi hambani yehlasela endaweni enje, hambani yekwenza lokho. Umonakalo wonke owayenziwa wawusenziwa yi-same political party naleyi esikhuluma ngayo.
Kodwa iMDC iyakulandula ukuthi iyo eyabangela udlakela okhuluma ngalo babugawule, njalo ithi iza ngokuthula ngolwesihlanu ekutshengiseleni kwayo.
Kona kwaba kutshoya kusiqiniso ngoba akula muntu mdungamelo ovumayo ukuthi ulecala. Khangela labo mfumira wona noma sebethi emakoti abavumi ukuthi batshontsha lanxa yokubusakazi busegcekeni.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF sixoxela ekobulawayo.
Yebo yebo yebo, thoka komuhle. Mina ngingumayigobe, ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe 3 connection ngo-8 ntambama. Namhlanje khangela ukutshengisela okuqoqwa ngebandla eliphikisayo ele MDC ngolwesihlanu. Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani imilayezelo kunombolo esithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Mthwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. IMelika ithi isazake ime ukwengeza ngesilinganiso sokulitshumi ekhulwini i-10% imithelo yokungena kwempahla evela kwele China esifunwa ngumongameli Donald Trump. Imithelo yempahla egoqela ama-computers, omakhalekhukhwini, ama-video games, ama-toy adlaliswa ngabantwana, isicathulo kanye lezembatho iza kwengezelelwa ngompalakazi. UZulu weZimbabwe uthi ukukhwela mahlayana kwentengo yezinto sokwenze impilo yakhe yaba lukhuni ngamandla. Kubika uChris Kande weStudio 7.
Ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota ngomvulo sokuhle kwabangela ukukhwezwa kwentengo yempahla ezinye ezitolo. Uhulumende uthi intengo yamafutha ezimota iphansi kakhulu nxa kuqathaniswa lekwamanye amazwe. Kodwa ukucubungula okwenziwe iStudio 7 kuveze ukuba lokhu akusilo qiniso, ngoba amanye amazwe amafutha la enza 60 cents yemelika ngalitha linye. Isisindo sedola leZimbabwe siqhubeka sisiwa nxa siqhathaniswa ledola lemelika, okusenza impilo iqhubeke isibanzima ngamandla. Sixoxe lomela isigaba seSouthern eHarare umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lapha vele sokusegcekeni ukuthi khona into zonke sezizimbi emuntwini nje onjengami. Kuba kuhle kulabo bakuhulumende ngoba yibo abathola i-foreign currency bathenga lula, thina kusathengeki. Kathesi nezama ukuthi khona njenge-holiday sizihlalele endlini ngoba thina sila independence, asila heroes. I-heroes leyo asiyazi singekabani. So sizama ukuthi khona sithenge izinto ukuthi khona abantu nje baphongukujabula bezihlalele endlini. Kodwa siyehlulekile ukuthenga. Nxa une-1000 RTGS kawunalutho. Nge-1000 kawugcwalisa i-paperback. Paperback iyabe ikukhotha ngoba umuntu omuningi lapha eZimbabwe amatitshela bakhona $500. Yiyo imali ekhona wabantu abaningi. Abanye bakuma $300 per month. Izinto ziyakhwela but umholo kawukhweli. So into zonke sezimi manzonzo akula muntu ngazobe ngowezana uPF MDC stenga wani shop akuthengeki akula lento ehambayo ngazofonele wezana uPF umtshela ukuthi kona into zi right yini akutshela ukuthi kona kazi right sezikwelile into zonke beyond the reach of anyone lapha eZimbabwe.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Max Mkandla uthi ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota sokubangele ukuthi ubunzima obuvele bukhona bungezelelwe.
Bakithi kulusizi hlobo sami, isizwe sithwele kanzima gadalala, kukhweza abezitolo kuphinde kukhweze lohulumende wethu uMthuli Ncube yakhweza izinto kufiweli lapha ozesa ukhwela njalo njalo nje. So kubuhlungu kakhulu ebantwini, abantu bezibuhlungu okunye ongakaze ububone. Akuhlambanga nesihlobo sami, akulula sibili, intengo zikhwela njalo njalo yizilo kuphela. Edorobheni ku-transport kungcono ngobana uzikho uthi yena 50 cents, amabizo akhona siyawahluleka. So yiyo intengo yangikhona ukugada ukuthi iyefika lapho ufika khona nguma khona lapho emadorobheni. Kuba nzima abantu abasayile emakhaya ngentengo lezi ezikhwela kangaka.
Sibuze uMkandla ukuthi ngendlela intengo yamafutha ezimota ekhwezwa ngayo kusiyaphela umnyaka kuza kuba sokunjani.
Ukuyaphela umnyaka bantu benkosi mhlobo sami, isizwe seZimbabwe sabe sithwele gadalala nxa lokhu kungasakhangeliswanga kwahliswa kwakhulunyiswana ukuthi intengo lezi zehlele phansi. Ngoba ekupheleni komnyaka njengoba izulu lingananga, inhlanyelo ezigciniweyo leziyana kazikho. Lokhu sokukhomba ukuthi khona ukuyaphela kwawo umnyaka siyabe sokufanele ukuthi khona umuntu usudinga futhi le nhlanyelo uyidinga uyithenge ukuthi abuyithenga kuba nemalini i-5 kg indokuphela. Kulobunzima sibilo obuphezulu okudinga ukuthi khona kukhangelisiswe uyena uhulumeni, yena uMthuli Ncube lo okhweza izinto kangaka. Ngazombulenye iplani azayenza kodwa okwakhathi esibakithi abantu bathwele nzima.
Emaphandleni lakho umumo mubi kulandela ukungani kahle kwezulu lokusilela kwenhlanyelo. Sixoxe lesakhamuzi seDaluka eLupane umnumzana Kipa Ngwenya ukuze sizwe umumo wemakhaya.
Khona kahle kahle vele kuzima kodwa hey asingeze sithi kuzima, siyakwemukela kunjalo nathi sesikujwayele. At first siqala sithi kwakuzima kodwa kwakathesi hayi sibona ngani nathi siyakulandela sibili. Ukudula kuyadula sili kodwa kwezinto zikhona sile mashop. Esitolo i-CCT means ukuthi uthi hey $100 ye iyasebenza kodwa kayisebenzi kodwa hey siphuma lento ezimbili ezintathu but ayisikho vele ade sikukhangelele nge-$100 yabo. So izinto hayi zikhuphukile sibili kakhulu silokuthi uthi umuntu ongakwanisi ukureyiza yena le imali kakazi through le bhakede nowadays ibhakede $30 imbe $35. So hey awu into wangikhona kusithalise ezima la hayi emasimini akulalutho hayi sire umuntu othi wathola sibili the few but the rest of them akulalutho.
Ekuqaleni komnyaka ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota kwabangela ukuthengisela ukwathiya izitolo zigqekeziwe kwafa abantu abambalwa.
Yoyo baga mthokazi asisene lisanga ukulethulela udaba lwabokuza abamiswe emthethweni laba kwele South Africa ngoba isikhathi sesidliwe ngumangoye. Kodwa singake hlukani nanzi ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uncome ibutho namuhla ekunanzeni ilanga le-Defense Forces Day. Ibandla le-MDC lithi uhlelo lwalo lokutshengisela esitaladeni zeHarare luzaqhubeka njengokuhlelwa kwalo ngolwesihlanu lanxa abezanu-PF besithi ikalumelanga luvunyelwe. Kwanele olivalelisayo ngenjabulo ngontungameli Nkomo Matukanduna bafuphatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.